abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Chikore eyokwalana kwabo kuthiwa yidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipantsha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise Zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana befirst family umkhwenyana lontombazana ozalwa ngumuyo umkati. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balama stand lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21 kona besithi umuntu oyedwa akabe neplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uThiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi enengi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantwababo. Siyazi kubi isikhathi esiningi uma abantu sebedivorsa konke kuyachaywa. Uma besathandana bachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu. Kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyapi. Khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikore loBona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo.
Manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke
achibo sesicubungile thina abanye lale bandla lyabantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family labo ababusayo lalabo ababeduze labo kakhulu. Siyakwazi ngesikhathi sikaMgabe kwaba lo minister la uChombo nomkakhe khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye kwakhanya izindlu eziningi kwakhanya imota eziningi kwakhanya amaplazi amaningi sato kukaChombo sikubonile namhla sesibona okukaSimba Chikore loBona Mugabe. Kusasa ke sizabona okukabani kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana mdlana wokuchitha umtshado kuzakhanya kuthi dlwe abantu babamba umlomo wangaphansi bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo ayisiwo ma-diamonds wodwa atshontshwayo. Ngitsho lo mhlaba ngitsho le notho ngitsho lo hard cash. Yikho-ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje ngobucilindini obunje.